lokho kuphume emhlanganweni owenziwa ngomvulo mazili wonke ngabezekhi labezindaba ukhetho luze luqhutshwe. Unkosikazi Sigumba uthe amalunga ezekhi axwayise ukuthi bengakhiphi imfanekiso yamagama aku-voters roll bayabe besephula umthetho ngamalungelo oluntu.
Voters and or Zimbabwean citizens are entitled to having certain basic information included in the final voters roll.
Asivunyelwa ukukhipha imifanekiso yabantu abalamagama abakugwalela abazavota kukhetho lwalonyaka. Njengekomishini sike sahlala phansi sahlaziya ngalolu daba sadinga kwamanye amazwe ukuthi angabe akwenza ngalokhu kodwa saswela. Yebo, besike sathi sizayikhipha imifanekiso kodwa saziswe ukuthi kungabe kwephula umthetho ukwenza njalo.
Ophothela ibandla elizimele elibona ngezokhetho ele-Elections Resource Center i-RRC umnumzana Dawanda Shinini uthi loba kunjalo i-voters roll yalonyaka kumele ihlolwe ngamalunga awenhlanganiso yamazwe omhlaba kanye labanye abazimeleyo ikakhulu kukhangela impumela nokukhonona okwabakhona kukhetho luka-2013 noluka-2018.
The current voters roll shared by the Election Commission remains under analysis. It needs to be scrutinized.
Ikhasi labazavota lonyaka olukhishwe yizekhi kufuze lihlolwe. Thina sizakwenza lokhu njalo bengibona lokhu bekuyaba ngcono ngabe izekhi isinike ikhasi elingakahlolwa sikhangele utshintsho olukhona phakathi kwalolo olungahlolwanga lalolo esizalihlola. Sizahlola sikhangele okufana lokuthi lilotshwe njani njalo kungathatha isikhathi kodwa abantu labo bazabona ekugcineni ukuthi
ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Richard Mahova uthe uSigumba wenze kuhle ngokubeka bhadla udaba lwe-voters roll lolu njalo lokhu kukhonona ukuthi amalungiselelo okhetho aqhubekela phambili kuhle.
Umbiko osuyethulwe yizekhi khomba ukuthi ukhetho luzaqhubekela phambili kodwa okuqakathekileyo ukuthi i-voters roll isikhona emphakathini njengokukhalaza okwenziwa ngamabandla aphikisayo. Nxa kulokunye okungabe kudingeka ukuthi kulungisiswe kuyabe kuzalungisiswa kodwa uhle ukhetho kufuze luqhubekele phambili. Yikho ke ngibona engazani leli nyathelo elithathwe ngusibalukhulu wezekhi liqakathekile ukuthini liyayenza ukuthi isifiso sikaZulu esokukhetha umkhokheli omutsha singabuyiselwa emuva ngabanye abangabe befuna ukuthi nxa kungabe kule ngxaki ku-voters roll ukuthi ukhetho lume.
Isikhulumeli se-Community for Development Initiatives in Zimbabwe umnumzana Leopold Mnende uthe impendulo yezekhi ayiziseki njengoba imfanekiso yabantu ibingafaka engozini namanye amabandla ezombusazwe.
I-decision eyenziwe yizekhi ngumini Sigumba leyo ukuthi abasoze fake ama-pictures voters roll le e-analyzwayo siyakuthakazelela ngoba lapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi kulabanye amalunga ama-political parties angagcina sesitshayela abantu sebadinga ebabuza ukuthi funa bazavotela ngabo kufuze bevotele nga egcine sebatshaya. Yikho amboni ukuthi kulesizathu sokuthi sikhonone ngalokhu abakwenzileyo. Abanye singababona sebephunga ukwenzela i-politics kuphela just so that they get i-mileage. Otherwise for i-security yabantu ne-privacy yabantu lokhu kuyafunakala especially lapha eZimbabwe.
Abezekhi bebekhanya bephathekile ngodaba lwe-voters roll amabandla aphikisayo ekhonona ukuthi ekhona okwamanje ilokuningi okuqakathekileyo okungekhoyo okukhomba ukuthi ikhomishini le ingabe incedisana nebandla le-ZANU-P F emizameni yokucila ukhetho lwalonyaka. USigumba ogcike umhlangano wentatheli zindaba namhlanje ngokuxwayisa amabandla ezombusazwe ukuthi angaphatheki noma ukuthothozela udlakela kwezombusazwe ngemva kokudubuka okwenzakele emhlanganweni wokukhankasela owe-ZANU-P F enkundleni e-Whitefield Stadium kobulawayo ngomgqibelo. Ngimele-2007 ngiseHarare, uGideon Bhede.